Ba kala ezimatonza batenzayo bezithi uthenga bethengisa bekwaphathisa ekondleni imuli zabo kepha bengaxoxa bazaphila ngani. Unkosazana Ethel Muroyiwa ngosakhulayo labantwana ababili.
Thina sinabantwana silamadoda siphilisa abantwana bethu ngokuthengisa emgwaqweni khonokho. Sihambisa abantwana ezikolo ngakhona okho akulamsebenzi. Sahambe ezikolo sizafunda safika kubo-form six kodwa kasisebenzi umsebenzi akula. So ngase sithule emgwaqweni asikwazi siphilisa abantwana bethu njani. Yinto esizwisa ubuhlungu thina kithi njengabazali.
Umfelokazi ugogo Mayi Mafumo uthi uzagcina njani abantwana engasathengisi.
Bayasisusa emakethi asiwazi ukuthi singaphilisa njani abantwana. Abantwana bayahawula, isikolo zivuliwe, kulama-school fees, kulama-exam fee, abantwana bafunda ngamafoni, amafoni akhona ayajuswa. Lapho esihlezi khona kubhadalwa amarenti, kubhadalwa amagesi lamanzi. Sibona ngathi sokusizimela kodwa siselizweni lakithi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabathenga bethengisa abebulawayo Upcoming Traders Association unkosikazi Thandazile Mpala yena wamukela uhlelo lokususwa kwabantu abathengisa okungekho emthethweni.
Khathesi sosiminyene akusela order one isikhiphanzile ayisabhenefithi lutho nazosithengisa mahara emgwaqweni wayo and thina kuqala nangangesitendi so ngangile change kuningi engakwenzayo empilweni ngokuba lesitendi. So ngibona ngathi kungaba lezitendi kuzaba le order ngoba nxa sinje siminyene abanye kabateleki ngazibatshele ukuthi asifineni kuba ngumsindo abantu abazwisisi.
Ugogo uRose Nyathi ngomunye wabasekela lolu hlelo othi sokungcolile njalo sokulobuchapha obesebekayo koBulawayo okuyindawo eyayisaziwa ngokuhlanzeka.
Mina sifika ngalo okwenziwa yisikhathi limvumelana lakho ngoba izinto obani nxa ungabuya emakethi uzobona idoti lapha emakethini subanlobani awusozivumelane lapho. Kodwa kunabanye abangavumelani lakho abathi ngaye bona bathengisa ngenkani basithathele thina izitendi thina basithola khona kuhlale lokho kungcolile. Hhayi mina ngiphansi zedoti forward ngeclindiness forward ngalokho okuthiwo ngu-city council.
Inkokeli ye-ZNP koBulawayo ibikwa yiyo egcwalisa abantu ukuthi bathengise okungekho emthethweni ngoba idinga abalandeli. Ukhansela ka-Ward 1 emele ibandla le-ZNP koBulawayo umnumzana Josiah Mutangi ulandule ukuthi ibandla lakhe lenza into enjalo.
Lokhu akusho qiniso. Yes, I'm coming from ZANU-PF but abantu labana bakumakethi bavela endawo ezijiyeneyo. Thina njengecouncil sibathatha njengabantu abafuna indawo zokuthengisela kungela ukuthi uvela kuyiphi ibandla.
Umsekeli kameya koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi bafisa ukulungisela abathengisa emgwaqweni indawo ezijiyeneyo zokuthengisela hatshi enzikini yedolobho emzameni yokumelana nokumemetheka kwemikhuhlane efana le-cholera.
Bakusisi ave savumelana ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise kudetshwe imizila lapho abantu abazathengisela khona bese sibisa-ke bona laba abayabe bebhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe hatho kwenzakala kathesi. Ngokwenza njalo siyabe sisikina-ke idolobho silihlanza-ke ukuthi kube yindawo ehlanzekileyo ikanti kunqabele ukumemetheka komkhuhlane lo sivamile elizweni.
Ukususwa kwabantu abathenga bethengisa koBulawayo kwenzakala ngesikhathi isimo somnotho sisiba nzima okwesabekayo. Kusenjalo kulabanye njalo abasuswa emadolobheni atshiyeneyo agoqela e-Plumtree wange Bindura lapho asebelayo ukuthi bazisukele emgwaqweni bengakadudulwa ngamapholisa. Ngimi Manesito 7 koBulawayo, igama lami ngeza Jesus Banda.